Udubo lwezidakamizwa asiyonto entsha koBulawayo, sike saba lodubo olubhahileyo kakhulu ikakhulu eNtumbane, siphinde sibe lolunye udubo ikakhulu emalokitshini lawa ngentshonalanga yedolobho lakoBulawayo, sigoqela oluvivi ogwabalanda laphana ufica ukuthi lalapha endaweni okuthiwa kuko-60 nxa usegwabalanda laphana abantu bayakhuluma ukuthi hhayi izidakamizwa ngisakavuke umchilo wesidwaba. Kodwa ke ungakunanzela kakhulu kakhulu laba bantwana abahamba ezikolweni esingathi ngama school going age groups, iningi labo livamile ukuthi lisebenzise izidakamizwa ezigoqela imbanje, ezigoqela bona labo bronco, zigoqela ombarura kusehla kusiya khonale. So udubo lwezidakamizwa ludubo selubhahile kakhulu edolobheni lakwamanye nje amadolobho angaphandle kwaBulawayo. So ke esikwenzayo ke njengenhlanganiso ikuthi silogatsha lwezabatsha abe-youth abayibo-ke abaqoqa imihlangano bekhankasela ukuthi abatsha bananzele ukuthi kusasa lisezandleni zabo, akumelanga-ke basebenzise lezo zidakamizwa. Sibese sisebenzisana njalo futhi labo lonza indaba ukuthi sipapatshe besiveze sobala inhlupho lezi esihlangana lazo ezezidakamizwa, lokukhuthaza bona abazali, ngoba abantwana abesikhuluma ngabo ngabantwana abasuke emizini echiyachiyeneyo. Kungumlando wabazali, kungumlando walabo abadala abakhangela abantwana ukuthi babakhuthaze njalo babatshengise indlela. So siyinhlanganiso-ke sivame ukuthi nxa sisemhlanganweni yethu sixoxisane ngakho khonokho, sikhuthaze la malungu yethu ukuthi abhodabhode ezindaweni ezithiyeneyo eveza uhlupho lwezidakamizwa lolo soluthe lwathi chithisaka koBulawayo. Njalo-ke sikhuthaza lamapholisi ukuthi nxa bethe umkhosi waba khona, ngoba esijali ukukwenza ukuthi kwakube lama-demonstrations kakhulu ngakhaya eNtumbane, kube lama-demonstrations amaningi, izakhamizi ziphakama ziveza ukuthi lapho abantwana bathwele nzima, kulabo mama ababathengisela amasikonzi aloyo zidakamizwa, kulabo mama ababathengisela izidakamizwa zisegcekeni njalo njalo. Kodwa-ke amapholisa lanxa ayatshelwa esikhathini esiningi, kwezinye izikhathi kawasukumeli phezulu, okugcina kusenza izakhamizi zicabangele ukuthi mhlawumbe lazo lawulawa amapholisa lesandla khonapho ku-6th Avenue uzafika ukuthi amapholisa apatrola nsuku zonke, kodwa esikhathini esiningi laba abantu abenza khonokho kababotshwa, okugcina kusenza ukuthi izakhamizi zinakane ukuthi mhlawumbe amapholisa lawa lesandla kukholokho. Singathi ukuthi wonke, kodwa-ke bakhona, ngoba siyakwazi ukuthi ine-basket of amafruits vele abakhona amanye abolileyo. So ke siyakhuthaza ukuthi umphakathi usukumele phezulu, sincedisane singumphakathi ukuze sinqabele lolu dubo olukhona soluthelo lwathi chithisaka olwama-drugs, ukwenzela ukuthi abantwana bakhule baqede izikolo, bakhule babe ngabantu abazaba ngabantu abalekusasa eqhakazekileyo.